lokho kwenziwe kusikamgumo wesikunga senzakala kuthiwa usebotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona epredale, ngokuya kwesikhathi sizabona amacalayo ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi ukutshela mgumbo uvelela eMidlands. Midlands province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa. Sibe kwazi njalo ukuthi uJoramo bevele kufaction yakhe for isikhathi eside kakhulu. Emvictimizer sananzelela ukuthi uze waba nguminista ngemva kwesikhathi eside kakhulu ehlala kuphela engumember of parliament. Kukubotshwa kwakhe akutshintshi lutho. Akutshengise ukuthi sizani siluma silamazinyo, hhayi akulanto eshintshileyo, asoze sibone kule nto enkulu eyenzakalayo. Kumele sibe kwazi ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo uzaprebade ahambe ezihlalele emzini wakhe aqhubeke lokho ebeluthe ama-resources elizwe beyizanu pf.
Sixoxe lo mgcinisihlalo we-ZAC uthi yena i-ZAC izimisele ukuqeda inkohlakalo elizweni, basebenza gadalala. Njalo sikhuluma nje kule nqwabanqwaba yengwalo abalokhu besazikhangela ukuthi bedingisise.
Sekulo mnyaka bekhuluma ukuthi bale nqwabanqwaba yezingwalo abantu bezakhi, sizabona kubotshwa abantu abakhulu, kodwa ke sabona kubotshwa uPrisca Mfumira kuphela, sese sibona kubotshwa uJoramo Gumbo. Okwenzakala nxa singabona sibile sebotshwe ekucineni, kuyazokusika ngokuthi-ke sekulamanye ama-factions within ZANU-P F, sekuliwa-ke bese kusacrifisa yena ngezinto ezabe sezikhona. Kodwa-ke sikwaziyo thina sikujayele ukubona kusenziwa i-ZANU-P F kusukela ingena embusweni, kayijayelanga ukuthi ibophe-ke abantu bayo bahambe betika ngaphandle loya abangasafunakali. I-corruption ekhona kwi-ZANU-P F isinjenge-cancer esigcwele umzimba wonke. Awunyeke ukuthi lapha ngoba isispread yangena umzimba wonke. Njalo abakwenzayo benza ukuthi lapha watshontshe khona phezulu bakhona abayabe bekuphiwe labo, katshontshi kube nguye yedwa. Kuyabe kuyi-system, yikho sizakhulunywa nge-15 billion yama-diamond leyo. Nala uJoramo Gumbo ayekwenze bengakwenziye yedwa, besebenza lekhabhali yakhe, besebenza le-team lacoste yakhe, bekwazi ukuthi bafunde ama-programs abo. Yikho sibona lakathesi kule khathele ekhwezi fuel iviki yonke. Every week bakhweza ifuel ngenxa yokuthi-ke babe beyithola-ke corruptly, bawadale tender corruptly ukuthi babe le monopoly kube yikhampani eyodelete ifuel elizweni leZimbabwe. So basebenza beyikhathela abantu bezanu-P F, ayisuye yedwa-ke odle kumbe wabhizeleyo mali, baningi abayitholayo.